amasisti zomene ngabe ayinplace indaba eyamanzi eHarare ukuthi ngwamele kulungiswe njani kwenzwe njani kungasayenzakali ngenxa yokuthi kona usupervisor ongukhansela uyehlile vele ngaboni ize yena upho ngokukhethelwa nje kuyona uvela ebandleni elithize wangena but ukuthi imsebenzi yena ongikwazi kahle kahle kuyini engakwazi hanti abona ngapha koBulawayo sisila ngokuthi vele i-councilet igcwele amaNdebele. AmaNdebele asiyobantu abathanda ukutyonta. Bayayisaba vele into eyayi-corruption. Ungabuya kuzamnyezela ngento yokutyonta. Ufuna ngishiyele kwani imuli yami. And manje ngale esiyabe ngale abalandaba uyakutyonela zakuthi njele le yembo oyigqokileyo nxa uvele ulele ubhayize. So anti abona yiyo iproblem esilayo naleyo. You need ukuba la makhansela abakwazile ukuhamba njani basupervise into le. Lathi lapha ngabe abantu abadlana amakhansela amaNdebele ngabe vele ngotsotsi ngabe sisaphela lapha. Kodwa thina sile nhlanhla ukuthi wona sinabantu abalobuntu abangakwaziyo ukuthatha into engaso yabo. Ngale bayithatha shem vele abalasikhathi lako abala yesterday about it bathatha beqinezile vele ungafaka i-1 million kathi sithi awukwenza umsebenzi I can tell you ukuthi wona 900,000 iyangena ezikhwameni zabantu i-100,000 iyezangena emsebenzini onalo kodwa ngapha bulawayo ungafaka i-1 million I can tell you that almost 800-900 iyangena emsebenzini lowo i-100 ingangena kwabanye nalabo asebefunde ukukliwo nalowo but yani abantu wona yikho kwezinto wona ubone ivile emgwaqweni ingcolo amanzi lapha kubulawa uyanathe vele empompini ungesabeli uto ungaguli futhi
nanto ke udaba baba Mkandla uyavumelana laye yini uGolide lapho athi khona hayi uhulumende singamgcobi amafutha enguluba angayidlanga
ngivumelana laye kakhulu endabeni leyo yobusele obukhulu buqoyo obungathembeki ukuba lenkohlakalo akhothwa ke gandelo thuma ukuthi mina ngike ngaba ngumphathi wedolobho laseGwanda nakukusebenza kwabomansipala hhayi nye ngikwazi ngikuqedisisa kodwa-ke lanxa kunjalo uhulumende njengohulumende welizwe lonke nxa sokusonakala kumele ukuthi uhulumende angenele ngendlela yokuncedisa omansipala bona labo nxa sokuthe kwaba lo dubo olunjalo ngoba nxa sekunje i-ministry of health ugatsha lwezempilakahle is a security ministry ngobana ukubonakala kwalo lungaza lolutshiyela amakhansile wodwa ngobana abanye le mali kazikho lolwazebo lungasilela kodwa uhulumende ke sokumele ehle khona le ntabeni phezulu abuye azokhangela afakilihlo lokhozi ukuthi laba abantu benza into eqondileyo ngoba asikafika u-devolution of power labo uthiwa amandla azaphelela ezabelweni khathesi amandla okubusa ilizwe lokhu ebanjwe iHarare lawe uhulumende angahlala alalisa inkophi athi kulaba uhulumende be-MDC emadolobheni ilizwe liza kufa uhulumende ekugcineni indaba yonke iphelela emnyango wakhe
nanto ke udaba Golide uthini wena ngalokho okukhulunywa ngubaba Mkandla
uyibeka kuhle ubaba Mkandla indaba le azafike lani khonapho okutshengisela ukuba at the end of the day into yonke izafika iyophelela emnyango kahulumende uqinisile kakhulu sibili yikubona uhulumende wayezama ukuthi angenele emakhanseleni lapha kwesigabaningi sesisuspenda amakhansela lawo sifake amakhomishini kube ne-resistance abantu baye emakhoti kuthini kuthini ngoba uhulumende wayevele bonde hhayi akuna nto ehamba kuhle la waba wasuspenda umeya weHarare lamanye amakhansela waba ngumsindo yelokhu lalokhu yelokhu lalokhu selifuna ukungenela selifuna ukwenza into nezane utefu khonapho landilani uhulumende aqine sibe eceleni but ubaba uMkandla ufaka kuhle ukuthi hayi kwesi sikhathi uhulumende ngabe lelihlo ngoba at the end of the day kuyabuya futhi ukuthi gwaza ngaphi emnyango kahulumende ngoba nguye uhulumende elizwe lonke so khonapho sibili limqoto lelo and kumele likhangele size khonokho sibilina singaandi ungikhulumele elinye ibala elithandile kakhulu ubaba uMkandla esithi yena singakhangeli ngezembusazwe ezamaphati lezi yikho khonaphana okufela khona indaba yonke ngoba anabona nxa uhulumende efuna ukungena abantu babonanta ungena ngelokuzeniungena ngokuthi wena i-ZANU-P F against i-MDC ukanti-ke kwesikhathi uyabe ekhuluma into eliqinisa ukuthi hayi khangela ukansela wakho wenza ubudlwangudlwangu obuthize so kumele sikungenele khonokho
hhayi kwezwakala baba Mkandla ungasigqibela uhlelo usiphe eyakho imbono
ngiyabonga kanti ngiyabonga lokuthiwa lidaha lakoJuma ngiyalizwa lithinda lombhalo njengomntakamfundisi kuhle kakhulu lokoJuma ukuthi abantu bakhunjuze ukuthi uNkulunkulu ngaphezu kwakho wonke kodwa-ke elami elokugcina yileli impilo yomuntu yimpilo yomuntu akula mpilo engaqakathekanga impilo yedlula ingabe yini esilakho lapha emhlabeni asihlanganiseni amakhanda uhulumende angabi liqhalaqhala laye nalaba abaphethe izifunda nxa sekunje kabakwazi ukuthi impilo yomuntu kayikho ezandleni zabo impilo leyo bayibanjise uNkulunkulu kuhlanganisa amakhanda kusizakale isizwe sizangena kwezembusazwe kodwa nxa sekufike indaba enjengale asihlanganiseni amakhanda ngobana kuyakufa lalabo esithi ngabasakeli bethu sithi sizizele.